lingotwa yizindaba phendula abadala kwaba besithi khona icala lemvulingubo lingeni. Laba bantu sebephelile, so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukulise ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Andjalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle ngapha abantu bazonde bayaphuphuma, bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akusela kwabo kuhle, so asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba abafana abashaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu. Kambe bakethi angithi kuyeli izulu bethi le sipangano khathesi la yaqala ukuthi senze yoyo bengababo babaphika babaphika okuna abaze babavuma. Yindlela yezani yokwethusela abantu laba abantu angithiwa ngamashinki laba umsebenzi wezani, ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa usauseke wabotshwa ngathi wababotshiwe kuphela khona futhi bafake izangozi sibabone sibesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebephele izani yiyokuthiwa ibandla seliphelile ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lakuleli lizwe. Njalo bayakwazi ukuthi thina njenge bandla le-MDC yithi esingaguqula kuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi bathi amashurugu ilanga webandla le-MDC?
Hayi, abantu abangakuphendula Ntunga yibo, ngoba lathi sethukile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya. So vele belathi besivele sesikuzwile sibe sesisibamelile. So ukuthi vele kuvele ngaphi, but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sechiyana lokuthi amashulubhi kawasiwe ezani ngawethu ukwenzela ukuthi bathi baphefumule ngoba kabaphefumuli. Bakithi sizalane zaseZimbabwe thina njengebandla le-MDC namsebenzi lokuchaya nangani, ngoba uhulumende yini. Umsebenzi wethu ukuthi siguqule impilakahle yenu kuphela.
Izikhali kade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye, lilezikhali yini?
Asila sona kuthiwa isikhali, bangenile baguduzwa kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizane.